lobanje singazi ukuthi khona khona indaba yangkhona ihamba njani ngoba amaphepha akhona sikawaboni sivale ephepheni kodwa into esethusayo ukuthi sokukhanya ngazathi inkokheli zethu sezisebenzisa inkundla ukuthi khona khona zidile lesikhathi elezindaba lama-newspaper ikakhulu sezikhalelana lokhetho lolo oluzayo. So kuyasethusa ukuthi khona khona leli phepha selihanjise court ngento eseyazi ezibhalileyo. Ke singathi siyakhangela inyanga lezi eziyisikhombisa ezidlulile sibona ukuthi ama-politicians ethu amaningi aselakho ukuthanda ukugijimela enkundleni kodwa silelokhu zeni silalokho okuthiwa i-Voluntary Media Council of Zimbabwe okuthi inganceda ukuthi sikhulumisane sikhulumisane xa siseza phambanisana ngoba ngakhangela ukuthi khona khona ngomumo we-economy yiwezimbabwe ama-newspaper athwele nzima uthwele nzima ngoba ama-adres akula bantu abuya la ma-adres kodwa nxa kuyakuthi ama-newspaper sahlala esenkundleni kuyadlela abantu imali lokho yikho sisho ukuthi khona khona hhayi kuyasethusa ukuthi inyanga lezi ezisikhombisa ezidlulile sesokutholakala ukuthi khona khona inkokheli zethu sezigijimela enkundleni.
Zingaba ziningi okunganani inkokheli ezigijimela emthethwandaba njalo ubona ungani ingafika imali enganani efunakalayo efunwa iziphathamandla lezi?
Hhayi imali enkulu kakhulu ngoba ungakhuluma labantu abazibambile emaphepheni uzathola ukuthi onke amaphepha ale macala enkundleni